Emashekeni engamachumi amathathu lani adluleyo, uZulu wakuleli wayephuphuma intokozo ekhanyelele ikusasa lapho ayabe khomba ngophakathi esidlani kambe ebabayo ngaphandle esifakele ibilebile. Kwakunguhalala ngapha langapha ngoba phela wawusuphelile umbuso wabancindezeli abamnyama sebezibusa. Ngaliviki ilizwe lithakazelela uzibuse, iningi liyazibuza ukuthi yisiphi leso sifo esingene elizweni satshaya saqothula nangu phela okwakuyiziziva sokwaba ngamazibuko. Amankampani yakhala ibhungayezi, amadolobho sokungani ngamanciwa, kuthi ke omama labo baba ababesebenza behola banakekele imuli zabo, sebehamba bekhothamise amakhanda besesaba khona ukubuzwa ukuthi banjani abantwana ngoba impendulo bengelayo. Lokhu abantwana sebadliwa zindunduma zegoli lamanye amazwe aphetsheya kwezindwandle bedinga ukuphila. Iningi liyazibuza ukuthi inotho yelizwe ingenwe kuyini. Kambe kungaba yikuswela inkokheli eziqotho ezithembekileyo, kumbe indlala eke yaba khona elizweni, kumbe njalo iziqondiso ezifana le-Economic Structural Adjustment Program, kumbe njalo yibo abancindezeli bayizolo abalokhu besithwalise amagabha avuzayo ngezijeziso zenotho. Unkosikazi Smephi Msipha oyisakhamuzi uthi ithemba alibulali ngoba aluba iningi labantu elathakazelela uzibuse ngo-1980 alisekho. Uthi kulezi insuku abantu bathi umbuso ka-Ian Smith wawungcono ngoba phela abantwana babesebenza njalo bengadliwa zingwenya bewela ungulukudela ukuyadinga imisebenzi. Uthi ye kwakuhanjwa ewenela kusesetshenzwa kodwa uhulumende wayekulungisa kuhle ukuze abantu bahambe ngendlela, hatshi okwalamhla osokungundoda zibonele.
Mina kwakungikhangela ukuthi la elizweni lethu leZimbabwe la ama-minerals amaningi and everything ukuthi kumele ukuthi ngakuya ncedisa ama-Zimbabweans. Ngawufica ukuthi abantu sebetshaywe dabulapho Zimbabwe kugcwele everywhere kuthiwa kulo mZimbabweni size si-associatewa lezigebenga thina singabantu abafundileyo.
Unkosikazi Vusi Bhebhe isakhamuzi uthi ukuwa kwenotho yakuleli akudingi sangoma sokubhula amathambo, kudingwa umthakathi komakhelwane ngoba umthakathi usekhaya. Uthi ilizwe lavela lathola inkokheli ezingananzi abantu njalo ezingazi ukuthi ilizwe liphathwa njani ukuze inotho iqhubeke ithuthuka, kodwa baziphatha sasane oluchinisa ukudla ludle wonke lukhohle ukuthi ikusasa iyabekelwa.
Inkinga ekhona vele ukuthi kwangena abantu engathi balobuhwaba, abantu abangena mhlawumbe bengakhangeleli ukuthi khona bazabusa isikhathi eside lesasebebuse ngakho, ngakho umbuso bawuthatha ngobuhwaba, bahle bacabanga ukuthi asiwugagadlele sithole imali sithole inotho as fast as we can ngoba sekwazi ukuthi kuza last how long.
Umqondiso wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Roderick Fayayo uthi abantu bakulumango welizwe bavele yabazake babe phakathi komhlane lembeleko ngoba bavele bayotha impenge yomile kusukela khona kuzibuse. Uthi ukuvalwa kwabafekthali akumangalisi ngoba uhulumende lo uvele kazi ukuthi ungowabantu bonke kodwa ulenketha bechabi.
Nxa wakhangela idevelopment eyenzakeleyo khonapho ungakhangela ngo-1980 to 1990 lapho kade sicelebrata khona sithi i-decade of development emathebeleland ngapha indobe zibulawa yikho mpela ubona kathi sizikolo vele kazikho, ubona amaklinika kawakho, ubona ama-industry kawakho ngama-effects awe-10 years lezana okwathi kwezinye indawo kusakwa khona kudilizwa ngapha.
Ocubungula ezenotho umnumzana Jerry Phiri uthi uhulumende udinga ingcitshi ezizwisisa ukusebenza kwenotho kanye lokuqakatheka kobudlelwano lamanye amazwe emhlabeni. Uthi ukusebenza angani yindwangu liyana bathi ngumahamba yedwa akungeke kwavuselela inotho yelizwe, kukanti kuyadingakala njalo ukusebenzisa abasakhulayo abalentshukuntshu, hathi amaxhegu asephelelwe ngumphako.
Wananzelela udubo lethu njengelizwe over the past years ukuthi abakhelane siba labo ngabantu ababuya bezo-exploita bakhayela ama-relations ethu lama-Chinese kathesi ama-diamonds akhulunye ukuthi abekhona kodwa sewaqedile wona ngenxa yokuthi ama-China azodinga uku-exploita. So kuyadingakala-ke ukuthi lize linethe i-confidence kwamanye ama-investors adinge uku-exploita kuphela kodwa bangathiya ilizwe lithuthuke.
Umnumzana Fayayo uthi akalalo ithemba ukuthi uhlelo lweZimbabwe Agenda for Sustainable Socio-Economic Transformation luzavuselela inotho ngoba luphethwe yibo labana akade bekhangele inotho yelizwe isiwa. uthi sokusiba lomnyaka ibandla lezanu PF langena kuhulumende kodwa lilokhu likhuluma nje ngapha amankampani eqhubeka evala kobulawayo
engingafuna ukwenza ukuthi kathi singikholwe abantu akade besicila for the past 34 years bese ngicanga ukuthi namhla bengavuka becabanga abantu ngicanga ukuthi izimo asekuliyana yengiyekhampeni ungakhangela bathi bekhuluma esithi bafuna ukulungisa amaindastri akobulawayo kodwa kathi silokho ebawinayo ukuze kube kathi amakhampani asevaliwe amaningi asevaliwe kobulawayo kwalaba maningi kakhulu yikho ubona konti hayi abantu bangona kabala njengonyitsho yokulungisa bala njengo yokudinga lapho bangathola khona amathuba okuthi bentshontshe nsuku zonke nje kuphela bona
Umnumzana Khumbulani Mpofu oyebandla lezanu PF uthi kumele abantu bakhohlwe ngokwayizolo bakhangele okwalamhla ngoba ibandla lakhe lizimisele ukuvuselela inotho yelizwe. Uthi bekunzima ngoba ohulumende bamazwe angempumalanga enza kube nzima ukuthola imali kumazwe la kodwa sebezimisele ukusebenzisa amatshe aligugu akuleli ukuvuselela inotho. Uthi izulu lalo lingaqhubeka lisina ngendlela njengalonyaka ilizwe lizasebenzisa uhlangothi lwezokulima ukuvuselela inotho ngoba kuyiyo vele insika yenotho yakuleli. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo uthi okwenzakala kunotho yelizwe ayisikho kwakukhangelelwe nguZulu ilizwe lithola uzivuse. Uthi ilizwe selisezandleni zabantu abaziqhatshileyo kodwa inhlelo zikahulumende ezifana lomrambathwina zaphazamisa laba bantu njalo uhulumende uhlezi ebagijimisa bona kuyibo abaphethe inotho yelizwe. Wengeze esithi kuqakathekile ukuthi inotho yelizwe ivuselelwe abantu bavukele emsebenzini hathi ukuthi bavuke bebhoda ngemiduli belandelana lemithunzi. Uthi uhulumende kalungise imithetho ezenza abantu abalemali bayisebenzise ekuthuthukiseni inotho yelizwe ngoba lokhu akungeke kwenzeka nxa abantu besesaba ukuthi balakho ukuvuka bethathelwe imali.
Uhulumende ngafaka imithetho emihle ukuthi umuntu olemali yakhe esikhwameni akwanise ukuyikhipha athi ngiyakwanisa ukwenza ikampani yami. Afake le mthetho emihle ukuthi umuntu ongaphandle kwelizwe nxa ekhangela iZimbabwe athi lizwe leli nxa ngingangena le mali yami ngiyakwanisa ukuvula ibusiness. Li business izaba ngeyami la kusasa.
Lanxa nje izigidi zezizalwane zakuleli zisemazweni atshiyeneyo zidinga ukuziphilisa iningi likhangelele ukuthi inotho yelizwe ivuselelwe lithole ukuphenduka njengezizalwane ezazisabalele umhlaba wonke ngesikhathi kulwelwa inkululeko yelizwe. Akwaziwa ukuthi le impi yokuvuselela inotho yelizwe iza kunqotshwa nini njalo iyachiya ezingaki izidumbu phansi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, ngingunothando Spanda.